Ka disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mavili egombimbito 2019 ngontungamili nkoma endabeni zethu namhlanje
kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hayi lapha kungangaya kusela lutho laphana lakwa kusela lutho ade bedinga abantu abawesi.
Uhulumende uthi imota ezinkulu sezilakho ukungena eManikaland lempahla zokusiza abantu abathinteke engozini ebangelwe lizulu lesiphepho iCyclone Idai.
Sithe lomthandazo namuhla, umthandazo lo besithandazela abantu labo izimulo eziseleyo, izimulo ezilahlekele izihlobo zabo. Njalo sithandazela ukuthi imizamo le ekhona kathesi ukuthwala ukudla ukuthi yakhona ngale esimanimani uThixo aphekelezele izimota.
Abamasonto achiyeneyo kobulawayo namhla babe lombuthano ukukhulekela imoli ezihlaselwe lizulu lesiphepho. Uzulu wakobulawayo uthi ilizwe leZimbabwe kalisoze lava lokuthula nxa uhulumende eqhubeka ngochuku abusa ngalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi imota ezinkulu sezilakho ukungena eChimanimani eManikaland lempahla zokusiza abantu abathinteke engozini ebangelwe ikuna kwezulu lesiphepho seCyclone Idai kulindawo. Umongameli Emmerson Mnangagwa obeseChimanimani namuhla lapho atshele khona abantu ukuthi bazathola ukudla kanye lemithi yokubasiza. Kukanti ezinye zalezo mpahla sezivele zikhona eMutare zilindele ukulethwa kulindawo. Izimota kanye lendizamchina bezingafinyeleli kwezinye indawo ngoba amabholoho adabukile kumbe agcwele amanzi. Kukanti bekungahambeki emigwaqweni kulandela lelizulu elibulele abantu phose abalikhulu. Kucatshangelwa ukuthi inani leli lingakhuphuka ngoba kungazakali ukuthi abantu abedlula amakhulu amabili bangaphi. Inhlanganiso ebona ngokuhlenga abantu abasengozini eCivil Protection Unit imanyane leJoint Operations Committee ibikwa ihlolisise umumo eChikomba Central lezinye indawo ngesikhathi uhulumende esithi uzalungiselela izehlakalo ezinje kuseselesikhathi. Kusenjalo unkosikazi Loveness Makaure oemakoni South njalo oyisiphathamandla sebandla leMDC kulindawo uthi umonakalo osesigabeni sakhe wenqabela abantu ukuthi belungiselele ukuthengisa igwayi. Igwayi labo ngoba betilikelwe izindlu lapho okumele beqale belichisele khona.
Ule bridge eliya esikolweni esithiwa iKadzunge School abanye besiza ngapho kuthiwa eDenza School ibridge yangkhona lincane so abantwana hayi lakathesi abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele. Kubuye kuthi ilokuzeni izindlu aziwile eziningi yikuthi vela ngisaqedanga ukuhamba indawo zonke kodwa lapho engihambe khona ambone kulezi nje eziwile eziningi ama toilets wona amabhani okuthi vela ngikwazi ukuthi abantu bangathithela ngaphi igwayi labo. Umuntu wonke vele usefuna ukuchisa igwayi lakhe. So ukuthi ucele ku-NXT dog omunye onebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile yakhe layo.
Kodwa lona ke igwayi njengoba izulu line kangaka linjani?
Elinye vela umoya athe lilokuzwa ngumoya kusiwa okunye kuqhamuka avela abasavuni te ngani right elinye diseli
abantu bahlezi ngapi sikhuluma kanje
kunzima abanye bahlezi kubo sabhuku abanye bahlezi kubo makhelwane abalezi njengade ziqine kakhulu so into zangkhona vela azimanga kuhle
kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo solufinyelele yini khona ngapho ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumbe okunye
akula kulanteke yabuya
zikhona iziphatha amandla ezibuyayo ukuzohlolisisa umuma
abakabuyi vela esibani mani kuwesi ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubomakhelwani kumbe kwabanye nje izihlobo siyahlala akufanani lesimani mani ukudla yikho kuyabe sekushoda manje abathi ade vele sebenika umumbu sebeholisa umumbu kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hhayi lapha kungani hhayi akusela lutho laphana lakwa akusela lutho ade bedinga abantu abawesa yikuthi thina asilalo kuzeni asila MP wethu wadliwa yizana ngenxa yamaplazi wona lawa ngoba abantu bemaplazini bavele ngabayifuni i-MDC kodwa lapha emakhaya i-rural la hayi azangadobhe so u-MP wakhona lokhu wahambayo mzane evotela kuphuma ama-result kazangebuye futhi labo amazane angikhona vele sebehlupheka ukuthi kathi manje senzani ngoba u-MP vele asamtholi
lo nkosikazi Loveness Makaure isiphathamandla sebandla le-MDC eMakoni South obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le eMakoni South. Abamasonto athiyeneyo kobulawayo namuhla babe lombuthano okukhulekela imuli ezihlaselwe lizulu lesiphepho njalo baqhubeke ngemizamo yabo yokuqoqa uncedo lwempahla ethiyeneyo egoqela ukudla lezembatho abazazithumela uzulu weManicaland kusasa. Siyexoxele siyiphathamandla senhlanganiso eqoqe umbuthano lo e-Christian Alliance umnumzana usenisibanda.
Thina sihlakele njengamabandla ngapha kobulawayo sananzelela ukuthi baningi abantu ade beqoqa izinto ngakho lathi sithena hhayi sizaxhasana le nhlanganiso ezehlukeneyo ezibizela ukuthi abantu bakobulawayo balethe kumbe kungabe kumbe kuzimpahla kumbe kuyikudla kumbe kungabe kuyikwini lokhu abanakho ukuncedisa labo abahlaselwe lizulu leli i-cyclone Idai. Sibe nomthandazo namuhla umthandazo lo besithandazela abantu labo izimulo eziseleyo izimulo ezilahlekelwe izihlobo zabo njalo sithandazela ukuthi imizamo le khona kathesi ukuthwala ukudla kusiyakhona ngale ethimanimani uthixo aphekelezele izimoda silabanye amabandla abazasuka kusase kuseni begijima lokudlo osokutholiwe lapha kobulawayo ngakho besithandaza nabo njalo sibakhulula ukuthi behambe
litholo kunganani
kathesi sisabuthelela ngoba abaningi bagcine emabandleni abo besithe kungcono siqoqe kube ndawonye eyodwa kodwa kuningi ngoba kusasa kulamanye amabandla abakade sebeqoqile abaphuma mbona ngani itruck ama-truck amabili azaphuma edonsi ethwele ukudla kusiyakhona ngalesi manimali
kulabanye abathe okwenzakeleyo lokhu kuveza sobala ukubana uhulumende ubengayilungiselela nga ingozi engaka ungatsho njalo lawe
mbona ngani kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi sizame ukuqala sikhangele udubo olukhona sibambisane ngazo zonke izindlela njengabantu bezimbabwe singaqeda then sesizaqhasa ukhangela kambe besingakwenza ngcono njani lokhu ukwenzela ukuthi singalahlekelwa imiphefumulo ngesikhathi esilandelayo
abangathanda ukuthumela ukudla kumbe kungaba yini kini khona ngapha be-Christian Alliance kobulawayo balithola ngapi
thina sikhona eKhumalo njalo bengayo ku-Facebook page yethu bayabona i-address yethu le-website izimbabwechristianalliance.com ikanti njalo sile-Facebook le-Twitter account e-Zim Alliance bakwanisa ukuthi basithole ngakhonoko ba
umnumzana useni Spanda isiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance sixoxela ekobulawayo Kusenjalo elemelika lazise namuhla ukuthi lizaphathisa abawelwe ingozi yalelizulu ngemali engange $100,000. Lolu ncedo luzaphathwa i-USAID incedisana lenhlanganiso ezizimeleyo. Ngakolunye uhlangothi uzulu wakobulawayo labo somabhizimusi isebesungule uhlelo lokuqoqa imithi ukudla impahla labo dokotela abazalubhekisa eChimanimani ukuyaphathisa uzulu wakuleyo ndawo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu eChimanimani lidilizelwe imizi lalahlekelwa impahla, abanye la ngumphefumulo ngokwawo osokubangele ukuba uzulu endaweni ezehlukeneyo zelizwe wahlanganisa usizo olokusa esabelweni seManicaland. Usomabhizimusi njalo engumfundisi wenkonzo eyeNew Creation Church, umnumzana Jonathan Thompson, uchaza usizo abalalo abazalusa eChimanimani kusasa.
We've got 2-3 trucks worth of goods ready to go to Chipinga tomorrow, as well as
sidempahla phose ezingenela imota ezintathu esizazisa eChimanimani kusasa. Odokotela abalichumi labongi njalo sikhangelele ukusuka kusasa ekuseni. Impahla lezi sizithole kubo somabhizimusi ubulawayo lamakholwa akumabandla achiyeneyo.
Umnumzana Douglas Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi bazaqhubekela phambili behambisa usizo eChimanimani.
Sikhala kanye lezakhamuzi zeManicaland, ngakho njengobulawayo silokhe siqoqa uncedo olokuthi sihambe siyexhasana lezakhamuzi zeManicaland ezilahlekelwe imphefumulo, ezilahlekelwe izifuyo, ezilahlekelwe izimpahla zazo.
Umnumzana Bakitsanani Dube esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo laye uvumelane lomoyo ethi okuseChimanimani kuzwisa usizi njalo bazakupha ukuze basize imuli eziphephe uzulu elilolaka.
Nxa ngikhuluma ngomonakalo oyenzakale eChimanimani ngale eManicaland ngizwa ngisuzwa ubuhlungu njalo ngikhala kanye lezihlobo labangane abaseChimanimani abafikelwe ngomonakalo omkhulu kangaka. Silusizi kakhulu njalo sizaqhubeka sincedisa siqoqa esingabe singakureyiza lapha kobulawayo sikuhambisa.
Abantu abaningi balimele ukuthi abanye balahlekelwa ngumphefumulo njalo uhulumende akakethuli inani labantu abangabe belahlekelwe ngumphefumulo kule ingozi. Lonke uncedo osoluthelwa buthaniswa luzathwalwa ngezimota ezizasuka kusasa kobulawayo ziqonde eChimanimani. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Live talk ukuhlelo lwe diaspora forum namhlanje sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ngemizamo eziyenzayo eyokuphathisa uzulu owelwe ingozi yezulu lesiphepho ele cyclone Idai. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwamanyama kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Ele Mozambique selisungule uhlelo lwensuku ezintathu olokukhalela abalahlekelwe ngumphefumulo engozini yezulu lesiphepho elecyclone Idai. Umongameli wakulelo lizwe umnumzana Philippe Nyusi ubike ukuba lingozi ibulale abantu abedlula amakhulu amabili. Abuhlangothi ilwe oluqoqa imithelo kwele South Sudan bathi bazaveza amagama eziphathamandla zikahulumende lezamabhanga ezizithathela imali yemithelo abayibuthanisayo zizifakela ezambeni zazo. Isizalwane seZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lazo zimanyene ngokuphathisa osowabo abathintwe yingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Kwele pilitane izizalwane seZimbabwe zibuthanisa uncedo oluzathunyelwa ekhaya kuthi ngapha kwele Melika. Isikhwama esisungulwe ebulenjini be-internet isizalwane seZimbabwe umnumzana Freeman Chari esokuphathisa ekhaya sesidlule amadola azinkulungwane ezingamachumi amathathu $33,000. Kwele South Africa, isizalwane zeZimbabwe zibuthelela uncedo oluzasiwa esigodlweni someli welizwe labo beselusiwa ekhaya. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena.
Okokuqala sithanda ukubonga labo abazimiseleyo ukukhipha impahla zabo, impahla zokugqoka nengubo lokunye ukuthi kuncedise abantu abahlaselwe lelizwe ebizwa kuthiwa yi-cyclone Idai eManicaland. Esikwenzayo thina lapha eSouth Africa sisebenzisana neconsulate le-embassy yaseZimbabwe lapho esicela khona uZulu ukuthi aqoqele zempahla kumbe bazihambise eZimbabwe embassy kumbe bazihambise eZimbabwe consulate nakwezinye indawo lapho esiqoqwa khona ukwenza ukuthi kube lula ukuthi zihambe ekhaya. Okwakhathi esingengatsho ukuthi abantu bayabonisa ukuthi bayaqoqa sisazokhangela kusiyafika i-weekend ukuthi singabe sesiqoqe okunganani ngoba lohlelo esiqalise izolo.
Manje nxa selikubuthelele e-embassy kuyafika njani ekhaya?
Kumele i-embassy sithe yona kuzaba ne-transport ezahamba, kusho ukuthi lokho kuzanceda futhi okudlula e-border ngoba isikhathi esiningi nxa usilala empahla ezinjalo kuyakuthiwa izimpahla eziyathengiswa bese kuthiwa umuntu kumele abhadale i-duty, kodwa nxa zile stamp ye-embassy kusho ukuthi i-diplomatic stamp kuzakwenza ukuthi impahla zidlule zihambe ziyefika lapho kumele zifike khona.
Asebephathisile okwamanje yizizalwane zeZimbabwe kuphela na kumbe leza khona ngapho e-South Africa?
Owakhathesi wonke umuntu uyaphathisa izizalwane zaseZimbabwe, izalwane zase-South Africa nezalwane zakwamanye amazwe. Yiwo esikhuluma labo ukuthi hayi siyacela ukuthi lincedise ngoba nanku umkhosi kwenzakele, abantu siyabona bayabuya kungakhathalekile ukuthi bona bazalwa kumbe bafela kuliphi lizwe.
Siyabona ukubana eMalawi leMozambique labo bathintwe ludubo olufanayo, bona ke abatholi yini uncedo?
Malawi engikwaziyo iMalawini community ngengabezwa ukuthi bayacela nabo ukuthi kuncediswe izihlobo zabo khona ngale Malawi eziphakathi kohlupho. Izolo ngengabona nalapha seMozambique labo futhi bekhala ngokufana naye, so kusho ukuthi-ke angazi-ke kanilalwazi ukuthi basebenzisana njani lama-embassy zabo, i-embassy yaseMozambique le-embassy yaseMalawi lapha e-South Africa ukuthi izinto lezi ziyofinyelela lapho kulo monakalo khona.
Esikhathini esiningi siyasizwe kukhulunywa kubandlululwana ngemihlobo kuphinde kubandlululwane lokuthi umuntu sekela liphi ibandla. Lidibana lakhona nxa lidinga uncedo lokuphathisa abantu?
Kuyaphuma ukuthi ngo-2017 kwaba lohlupho olufana nayo esigabeni secholocho. Kulabanye abathi bona abantu becholocho abazange bancediswe nguZulu wonke weZimbabwe. Kodwa thina njengabakhokheli esikutshoyo ukuthi umonakalo loba usecholocho loba usechimanemane, kodwa umlandu wethu yokuthi lapho esanelisa khona kumele sifinyelele sikhiphe lokho esilakho sikuhambise kuyencedisa abantu abadinga ukuthi bancediswe. Njalo futhi sicela uZulu wonke izizwana zonke zaseZimbabwe ukuthi azincedise, zingakhangelela ukuthi kwenzakala eChimanimani ikakhulu eManicaland, kumbe abanye kabazange basondele nxa kuyukuthi kwenzakala eCholocho ngo-2017. Yikho thina esilakho njengokukhokhela umlando ukuthi siqoqe izizwana zonke zaseZimbabwe ukuthi zincedise.
Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mapena, ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale kwele South Africa. UZulu wakobulawayo uthi ilizwe kalisoze laba lokuthula nxa uhulumende engaqhubeka ngochuku abusa ngalo. Lokho kuphume emhlanganweni wokuxazulula inkinga ezibhekane lelizwe namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Umhlangano lo ubuthanise amalunga ekhomishini yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission, owayelilunga leTruth and Reconciliation Commission eSouth Africa, unkosikazi Yasmith Suka, amalunga enhlanganiso ezizimeleyo kanye labafundisi bamabandla ehlukeneyo ezokholo. Umnumzana Lucky Sibanda, oyisakhamuzi sakobulawayo, uthi udlame alusoze lwaphela elizweni nxa abalukhokhelayo belokhe bebusa.
Asesikunanzelela-ke ukuthi as long as the perpetrating government is in power, ama-chances okuthi kube le-dialogue, ukuthi kube le-peace, and kuphele udlame kuleli lizwe leZimbabwe kuzakubanisiwe. Kulezinto eziningi maybe ezisadinga ukuthi zilungisiswe, especially nxa sikhangelelane indaba zokuthi kuxoxiswane. Okokuqala, siqalisela kuma-elections. Ama-elections wona vele kahle kahle ayihambe kanjani. Singasukela khona lapho then kuyabe kuzasenzela.
Unkosikazi Perceive Nkiwane, owenhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace, uthi uhulumende lo okhona wazingenisa embusweni.
Ye, mina engikubambisisileyo ukuthi uhulumende lo usikhokhelayo ngakho emthethweni, uhulumende wazingenisayo. Thuso thina kumele ukuthi njengabantu, abantukazana, sibe lomfutho ukuthi silethe inguquko ekhanya sisenzele abantu bethu. So silomlando thina siphakathi kwelizwe ukuthi sibe lomfutho sisunduzele abanye ukuthi asihlaleni phansi sikhulume.
Uyaqhubeka unkosikazi Nkiwane ethi isikhathi sesiside abantu bengazazi ukuthi bangobani.
Ngoba nxa sibala ukuthi kusukela ngo-1962 sizafika khathesi silokhu sihlezi phakathi kodubo, sesize singasazazi ukuthi siyimhlobo bani yabantu. Sesikwazi ukuthi sihlala phakathi kukaZambezi loLimpopo, singomakhelwana beBotswana leMozambique, kodwa thina asisela esingathi kukithi, asisela kithi. Sesinjengezihambo ngani singabantu abadlulayo, sigcwele umhlaba wonke nxa ukuthi izinto azimanga kuhle.
Umnumzana Leslie Ncube, ongukhomishina we-National Peace and Reconciliation Commission, uthi bakhangelele ukuthi inhlelo zabo zipholise izilonda kube lokukhumisana umlotha.
Kunhlelo zethu ze-National Peace and Reconciliation Commission sikhangelele ukufinyelela abantu bonke ehatshi emadorobheni, kodwa sikhangelele lasemaphandleni. Ngakho inhlelo lezi sithemba ukuthi abantu bazazithakazelela, njalo zipholise izilonda, njalo ziyenze ukuthi abantu bezwisisane, bekhulumisane, njalo bekhulumisane lemlotha.
Iningi labakade besembuthanweni wakobulawayo lo owenzele ehoteleni yeHoliday Inn ngolwesibili ntambama lithi kuqakathekile ukuthi ingxoxiswano ze-National Dialogue zenziwe eqinisweni, njalo ziqoqwe ngomuntu ongekho kwelinye lamacele amabandla ezombusazwe ukuze zibe leqiniso. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele island unkosazana Lucy Alexia Ncube selobe ugwalo olulesihloko esithi For You With Love. Lapho alandisa khona ngokuhlukuluzwa kwakhe emendweni, ukudubeka kwakhe ebaleka ekhaya waze wagcina edabula amazwe esiyaphephela kwele island. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisasbanda.
Ugwalo lukankosazana Alexia Ncube lwamkelwe ngabantu abaningi emcimbini wokuluhlaziya owenzele Republic of Ireland ngempelasonto.
Ngibhale ibhuku elithi For You With Love. Kulibhuku engithanda ukuthi ngilidedicatele my firstborn. Nginabantwana abayi-4 abafana. So ibhuku leli ngalibhala ngo-2016, lapublishwa ngo-2018.
Lugwalo unkosazana Ncube athi luhlose ukuxwayisa umntanakhe.
Kumele ngithole indlela ukuthi ngimkhuthaze. So ukuthi akhumbule lapha avela khona. Njalo lokuthi kuqakathekile ukuthi azithobe lokuhlonipha lapha azobe ehlala khona. Kakhulu ukuthi nanoma ubabakhe washona yena asesemncane, akusho ukuthi akala abanye abangamfundisa lokuthi engacabanga ukuthi abekho abantu abangamkhuza uma elahlekile.
Lulotshwe ngobunono obukhulu. Njalo lumumethe indaba ezibuhlungu lolugwalo.
Abantu bathi mabe lifunda leli bhuku. Bethi liyadabukisa, luzisa ubuhlungu because bengingaba ngumfelokazi ngisasemncane. Kodwa futhi ibhuku leli bephinde futhi bethi liyaletha ukukhanya, lethemba emuntwini wonke odlula entweni ezibuhlungu emhlabeni. So mina njengoba ngashonelwa ngisasemncane kusho ukuthi indoda yami yashona kuyikuthi ngisalele iviki eli-1 ukuthi ngikwanise iminyaka eyi-24. Kuyikuthi ngandihlanelayo ngina-19, ngayenda-ke ngile-22, so ingane yami ibine-2 years the time yena ashona.
Kuningi abantu abangakufunda ulolu gwalo lukankosazana Ncube.
Bukuleli lifundisa ukuthi noma abantu bekuzwisa ubuhlungu, noma abantu bekukhubile, noma abantu bengazange bekuphathe kahle, but ukuqakatheka kakhulu ukuthi you forgive not for them, for yourself. So ibhukuleli ngalibhala because lami bekungilethela ukuphola kwenhliziyo yami. Ngoba njengamanje uma ngicabanga ngezinto ezenzakala kuthi ngangehla izinyembezi and ziyehla sometimes noma ngithi ngiyacabanga nje ukuthi lapha emvela khona, but ngiphinde ngijabule uNkulunkulu omkhulu. Manje ngilapha ngisikhulisa abantwana bami, but I know ukuthi the hand of God is upon me.
Unkosazana Lucy Alexia Ncube ngumfelokazi njalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Republic of Ireland. Ugwalo lakhe For You With Love solutholakala ku-Amazon nakwezinye indawo ezithengisa amabhuku. Ngimele Studio 7 ngisa Republic of Ireland, igama lami nguEzra Chisasbanda.
Ziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi imota ezinkulu sezisenelisa ukungena eChimanimani eManicaland losizo oludingwa ngabahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Abamasonto achiyeneyo kobulawayo namhla babelombuthano wokukhulekela imuli ezihlaselwe ingozi yaleli zulu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.